umuntu ka citizen la umuntu ozalele lapha eZimbabwe esithi thina by birth la abazali bakhe bobabili bezalele lapha eZimbabwe esithi thina by descent umuntu ngaba yicitizen registration okusho ukuthi yilabana babuya lapha bahlale iminyaka ethize eyabeyifuneka sebe-aplaya sebephiwa i-citizenship yabo kodwa nxa sikhangela i-section leyi mina engikubona kukuhle okutsha okwakungekho into yokuqala i-constitution endala engakhulumi ngendaba ye-dual citizenship ngesikhiwa sithi it was silent on dual citizenship okusho ukuthi i-dual citizenship ibingekho ibingaba khona nxa kuphela iphalamende ifakile yathi kube le-dual citizenship kathesi i-constitution ithi i-dual citizenship kumele ibhalwe ngupharlamente so number one is mentioned iphalamende ngathi kube le-dual citizenship izaba khona kodwa kukhona okunye nxa ubalisisa uzathola ukuthi nxa uvele ungumzimbabwe uzalele lapha i-citizen by birth you don't lose your citizenship it means uhamba kwelinye ilizwe ufike uphiwe i-citizenship khona ngale nxa uphenduka lapha you don't lose your citizenship ngezinye indlela i-dual citizenship ingenile nge-backdoor akukhitshwa ngalokhuyana okunye okubalulekileyo ukuthi i-principle of statelessness ukuthi nxa umuntu engela elinye ilizwe angaya kilo kazivunyelwa ukumthathela i-citizenship yakhe okokugcina engibona kuqakathekile abaningi abantu abalabazali abazalwa kwezinye izindawo emalawi ezambia oyino abalobukhoko abadabuka khonayo bekuthiwa bangama-alien bengavunyelwa ukuvota bengavunyelwa ukuphatheka ezintweni eziningi elizweni so sekuthiwe abantu bonke abavela ku-SADC region kurijini emamazwe la aseduze lakhe sebezaphiwa i-citizenship
ukubona njani ke khonokho baba Sibanda
kuqothwa ukuthi abantu kabasakhangelela ukuthi bazathathela i-citizenship ngendaba yokuthi sebethola i-citizenship yelinye ilizwe kodwa angibone ngani kwenele ukuthi kuthiwe iparliament inga-decida kumbe kufanele baqale bahlale phansi ukuthi batsho ukuthi kanti ukuvunyelwe yini ngibona ngani bekufanele kube segcekeni ukuthi iparliament kayilakalawo amandla okukhipha lokho
nxa sikhangela babaphulu yindaba kuyukuthi i-dual citizenship ingafakwanga phela kusekelo selezi esitsha
ikho kanye ukutshaya ekhanda nxa kufika ayifakwanga kwaba le-debate enkulu abanye bengayifuni abanye beyifuni kodwa i-dual citizenship for citizens by birth ikhona abantu abangavunyelwa i-dual citizenship ngabale citizenship by registration le citizen by descent kodwa abale citizen by birth ikhona so I think there was a compromise there okwesibili la kudrafta i-constitution kunama-views amabili lokho okubonayo lapho was a compromise between those two views
no i-problem
iparliament yayinawo amandla yokuthi ihlale phansi ithi hhayi ama-citizen by birth sesilithathela i-dual citizenship ngenxa yokuthi ivele isibhaliwe ku-constitution ngiyavumelana nosibanda mayethi kuningi kade singakwenza besingakufaka sukuthi bhadla kube ngcono kodwa ngenxa yokuphikisana khona kwale kade kukhona kunama-views amabili yikho sigcine silalokho
yes banda ngizwe ungani sifuna ukungena khonapho
ye ngithi kuhle kakhulu ukuthi sigcine silapha i-dual citizenship isilethuba elikhulu kakhulu ukuthi ivunyelwe kodwa nxa sikhangela ngamalungelo abantu kangiboni mina ukuthi singathi thina kulamanye ama-citizen avunyelwa ukwenza lokhu labanye angavunyelwa ukwenza lokhu xa umuntu esesuke waba yi-citizen kakungabi lo mgoqo wokuthi hhayi wona waso-citizen ngokuzalwa wabuya yikho lapho kuvela khona ukukhethana uthi akona hhayi mina ngumuntu onje lalo ngumuntu onje khonapho ngibone ngani akuvele khonokho i-principle yale ayifanelanga ivunyelwe xa umuntu sesibuye sathi usungewala sesingabantu banye sokufanele sonke sikhangelwe ngomthetho ngendlela efanayo kusukela ngaleyo la ngumuntu esithi nasengumzimbabweni kusiya phambili
lapho kuhlupha khona babaphulu ungathini khonapho okhulunywa ngosibanda
okhulunywa ngosibanda yikho kanye ngoba lokho singakukhuluma sikhangise ama-principles akhona i-theory yokhona kodwa ngiphinde engileke litshengisa khona engikhombisa khona ukuthi ama-realities akhona ama-political realities kunabanye abesithi vele i-dual citizenship kayifuneki asiyifuni as a concept and what you have there yi-compromise sahlangana halfway thina esasifuna i-dual citizenship sasingayifuna yonke yikho ucinule mibono naleyo emibili ethiyeneyo sasingafuna sivume i-situation yokuthi kuthiwa ihlilahle kokuphela ngenxa yokuthi ukwakha umthetho lawo umthetho siwakha sisiya gradually it means kusasa if we continue to debate indaba leyo abantu bazawe sebejwayele into ye-citizenship nama argument kasibanda nalawa yiwa abasebenza kakhulu sesithi singasathi ukuthi sicela i-dual citizenship sesithi nxa i-dual citizenship abanye belayo sekudiscriminator ukuthi abanye bengabi ngelayo then we argue from there it will give us a platform a point of departure